Umnotho welizwe obuvele ungahambi kuhle ucuba ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 oluthiye abanye bengelamsebenzi njalo lokulungiswayo amafekitali sokukulutshwana ngenxa yemigoqo yabezempilakahle usucobodiswe yikusilela kwamandla kagetsi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi uZulu uselahlekelwe into eziningi ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Kodwa-ke olunye ihlupho soluthi abantu kade sesilinazelayo indaba yamagetsi siyeza ukuthi kuthiwa phosa kwinsuku ezilandelayo ezilutshwana nje amagetsi azabe eseshota kakhulu. Kodwa kuyiqiniso ukuthi vele kathi sikhuluma kanje siphakathi kwehlupho lwamagetsi. Lapha koBulawayo insuku ngensuku ngasixoxisana nezakhamizi ezihlala kuma-different wards insuku zonke kuba nendawo engelamagetsi uzwa kuthiwa ahambile alele engekho amanye athwene engekho akwezi indawo ayaqeda ama-2 days engekho okunye yebo kuyabe kuthina ama-cables kodwa vele ihlupho lwamagetsi kungadumanyuza olukancane amagetsi ayanyamalala kutshengisa ukuthi vele ihlupho lwamagetsi solukhona kwezi indawo uzwa kuthiwa amagetsi akhona kodwa adim aphakamisi izitova aphakamisi ama-fridge khonokwana kuyinto ekhathaza abantu kakhulu ngoba nxa sikukhangela khonokwana siyabona ukuthi abantu umnotho vele ufile abantu abaneke bayazisebenza kuthi ukuthi nxa ufake into zakho efrijini kumbe kungaba yisithebo ngoba imali kunzima ukuthi ithole ezimbabwe ungathola imali encane uthenga abantu fake efrijini into ezonakalayo abantu sebelahlekelwa into zabo zonke zine zakhe so iluhlupho esilalo sibile ezimbabwe kathesi ukuthi hhatshi indaba yamagesi le isiphilisa nzima sakwazi ukubana abantu baqalise ngabayenga so kuzisiza ukuthi nxa kuthiwa futhi amagesi izashota kusho ukuthi lana lamakampani amalithwana asazama ukudondombela ngesikhathana la azakufa ngoba nxa kungela amagesi siwuphila njani yaze kuthiwa hhayi sacitha ngale indawo sayo lamagesi kuyakuquma indasi yakwanthela ongela amagesi.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi wona amandla kagesi avele malutshwana elizweni okokuthi ngabe umnotho uhamba kuhle kade kuza kuba kubi kakhulu.
Kwakuthi vele kunje umnotho wakhona wavele usixega ngoba imali zangaphandle ama-US dollars kasazuzakali umsika wakhona we-central bank emabhenki kawuphumisi imali eningi ethandwa efunwa ngosobhizinisi. Nxa-ke pho amagesi sokuthiwa khona seza kwamalutshwane kutsho ukuthi vele kuzabhidliza kakhulu umumo womnotho kanti kungathi ngaye vele umnotho umi kahle amagesi esilawo ayengasuzi vele akwanisi ukuze asuthise i-industry lalaba abasebenzayo belungisa impahla zezimbabwe. Hhatshi kuphambanisekile kakhulu umnotho uza kwehla imisebenzi izaswelakala le-infrastructure enye yaqondane namagesi izabhidlizeka akumanga kuhle. Mina ngibona ngathi nxa uhulumende eqonde khona okuncedisa osobhizinisi labanye abasebenzisa amagetsi amaningi kuqakathekile ukuthi kuntshintshwe imithetho ehambelana lezimali ezomuthelo ezibhadalelwa ama-solar power. Kunjalo ngitsho ukuthi ama-excise duty ama-tariffs lama-rates abhadalwa yilabo aba-importer ama-solar panels ama-inverter ama-battery aqondane amandla elanga kufanele kunikwe kumbe singathi umnyaka ukuthi abangenisa lezi mpahla bengabhadala imithelo.
Sibuze uSibindi ukuthi amandla elanga awesola akusilo cebo elingaphathisa elizwe na.
Yes, isola okufanele sinanzele ukuthi asiyo into enzima ukuba nibe khona. Yebo kambe ama-gadgets akhona adura khonapho nxa uwadingi walethe elizweni kodwa ungavele wafake asezenza ngoba abesesebenzisa ilanga kakhulu. So-ke uhulumende nxa ngohlupho esiphakathi kwalo uhulumende sokufanele abone ukuthi njengoba ungathi usehlile kule ndaba yamagesi kalethi amasola into eziningi isebenzisa amasola. Lokhu kuzancedisa ukuthi amakhampani esilawo khathesi aqhubeke functiona nxa kungela amagesi. Kuzenza ukuthi lapha e-CBD kulezi tolo ezinkulu ziqhubeke zifunctiona nxa kungela amagesi. So kuyindlela uhulumende okufanele masiyayenze ngoba leyo asiyo into enje amanye amazwe adevelop abantu abale mali kulathi ungahamba kubo-China ngama uzaqinileyo kakhulu kwezomnotho kodwa lawo balawo amasola abawasebenzisa.
Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube uthi ukuvalwa kwamandla kagetsi lokhu kuzabangela ukuthi osomabhizimusi bakhweze intengo yokudla lempahla.
Ukuswelakala kwamandla kagetsi lokhu kukhulunywa nguzesa kuyinto embi kakhulu ngokuba kuza kwenza ukuthi impilo yabantu ibe nzima. Bavele bathwele nzima kumanje bathenga inkuni, bathenga iparafini kanti ke kuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo nxa ngabe abezitolo sebesebenzisa idizili ukuba incedise ibe yiyo amandla kagesi okuthi amafriji la agcina lezi ziqandayo akwazi ukuqhubeka esebenza. Nxa sebesebenzisa idizili kusho ukuthi bazakhweza imali yalokho okuthengiswayo.
Inkampani yezesa ithi imitshina esitishise wange power station ayisebenzi ngemfanelo okubangela ukusilela kwamandla kagetsi lokhu, kodwa linkampani ithi imitshina le iyalungisiswa. Ngimele iStudio 7 ise Washington DC nguChris Gande.